inengi lithithibele lihlalele evalweni lithi lesaba ukuthi lizalandwa ezindlini lichayo kumbe lithunjwe ngoba lingavotanga kuhle. Uthando Ncube uthi wavotela uChamisa kodwa sesesaba.
Besirigile so asisakwazi ukuthi bazosi-attack endlini njengabantu be-TPC. So sifuna ukubakwazi ukuthi thina ezindlini zethu sisefu yini. Sicelele ukuthi amanye amazwe engenele sibekwazi ukuthi sisefu.
UMichael Ndlovu uthi uyise wawulwa ngesikhathi sombhuqazwe wekukurawundi, ngakho ubona engani uzaqala kutsha umbhuqazwe.
Njengoba ngapha kobulawayo engawinanga sesesaba i-violence yokuthi maybe singayenza igugurawundi, ngapha thina sikwazi ukuthi yena akawinanga ubulawayo singazi mhlawumbe kuzoba lempi.
Abaningi bathi bebelethemba ukuthi kuzaba lenguquko kodwa udubo luyaqhubekela phambili. Umnumzana Edwin Jele uyakhala.
Ngithwele nzima labantu abami, khathesi njengoba undoda esewinile manje siza kuthini? Besifisa kulunge thina, into esifunayo ukuthi kulunge, kodwa njengoba esewinile futhi undoda uthithi siyabuyela kukhona kwa awuqilise. Hayi lapho uqilise.
UNkosazana Nomsa Dewa uthi kobulawayo kunokuthula, akula kwethuselana ngezombusazwe.
Hayi thina lapha kobulawayo sizithilele nje akula nto eyirong, vela sibonile akulahlupha akulamsindo akulani, ngoba abantu lapha kobulawayo sibambene besivotele nje iparty yethu uChamisa. Sizubuhlungu nje ukuthi kawinanga, sesisesaba ukuthi bazasitshaya ukuthi asibavotelanga, kodwa hayi thina sodwa ngapha ku-right.
Onqobe emele ibandla le-ZANU-PF eqonda sazo udalela ephalamende u-Omphile Marobi uthi uyabonga ngokuthula lokubambana kwabantu beGwanda.
Mandlulise ukubonga okukhulu ebantwini beGwanda South bonke ukunqoba lokhu ngokwethu sonke, akusokomuntu munye, into eziningi ebantwini baseGwanda ukuhlonipha. Nanko phela siyakubona ukuthula okukhona, abaxokozeli bazithulele, okusedlisizweni zabo yikujabula kuphela.
Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Chief Inspector Bednico Ncube uthi akunambiko yokuhlukuluzana ngezombusazwe kobulawayo.
Hayi, Bulawayo is festival. Kulokuthula kobulawayo kakhulu.
Akukabonakali abantu bejabulela unqoba kukaMnangagwa lebandla lakhe le-ZANU-PF kobulawayo lasendaweni eziningi zelizwe. Yimi lesithu 7 igamla ngu-Ezra Chisa Sibanda.